Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018 ngelanga le boxing day. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, cebo bani elizasetshenziswa libandla le MDC ukuthi lingene kukhetho oluzayo oluzakuba lempumela evumakalayo.
Angazi ukuthi ngubani oyabe efisa ukuthi njalo ekhangelela ukuthi uPresident Jacob Zuma angakhangela eceleni nxa uZulu weZimbabwe eqhubekela phambili ehlupheka ngendlela ahlupheka ngayo esikhathi.
Umphathi ntambo wezamandla e-energy uMnumzana Joram Gumbo uthi okubangela ukusilela kwamafutha ezimota ngumkambo wensitha i-black market.
Mina njengominister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities.
Lamhlanje siqhubeka ngehlandla lesibili lodaba lokuthi amahlabeleli besigaba semandebeleni abaphiwa thuba emisakazweni lemaklabhini okwenza bengaphumeleli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe cebo bani elingasetshenziswa libandla le-MDC ukuthi lingene kukhetho oluzayo oluzakuba lulempumela evumakalayo? Ukuze sizwe okuningi okuzakhangelelwa ngabasekeli baleli bandla kumnyaka esiwusungulayo kunsukwana ezilandelayo, sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda. Saqala ke ngokumbuza ukuthi kanti kungani leli bandla lalithembise uZulu ukuthi kuza kuba lenhlelo eziningi ezigoqela ukutshengisela ezizalungisisa umumo wezombusazwe.
UPresident Nkamisa ufaka abantu esitaladeni sikhangela umhla ka 29 November. Wazothi ngemva kwalokho sokufanele sike sibe sikhulumisana, kudinga ukuthi kathi ngubani ongavuma ukuthi kulungiswe indaba zodubo elizweni. Ngakho ke ngibona ngani kuliqiniso ukuthi abantu bebezatshengisela nje bangaqhubeka besiya phambili bekhokhelwa nguPresident Nelson Chamisa langebandla le-MDC nxa kuyukuthi izinto lize kazilungiswanga kahle kusiya phambili. UZimbabwe ufanele akhangelele ukuthi mhlawumbe umnyaka ka-2019 ungaba ngumnyaka ongaletha inguquko le ebekhangelele abantu kakhulu ku-2018. Ngibone ngani umsebenzi kaPresident Chamisa uqhubekela phambili.
Zikhona yini inhlelo uZulu amele azikhangelele ezebandla kuqala nje umnyaka lo?
Zikhona inhlelo ezithize ezokuthi ufana nokuthi umnyaka olandelayo uPresident Chamisa njengoba esevele waqalisa ukukhulumisana le-nkokheli zamanye amazwe uzala esiya phambili njalo uzaphenduka ebantwini njengenhlala yenza ekhulumisana labantu bezalanzelisa ukuthi kwenziwa njani ukuthi sikhulule ilizwe lethu silethe ukuphumelela lokuthula. Ngemva kwalokho imihlangano izabamnengi phakathi kukapresident Nelson Chamisa labalandela ibandla loZimbabwe jikelele. Lokhu-ke uhlelo lukapresident Chamisa olwenkulumo ezingalungisisa indaba zakhe ezinhlanu ezokuthuthukisa ilizwe sikhangelela ukuthi lungaqhubekela phambili ku-2019.
Bakhona abasola ibandla besithi lokhu ligxile kukhetho olwedluleyo lingakhangeli oluzayo, ukubana ngali yaqala ukuthi inhlelo elisifake phambili ezifana lezokulungisisa ezokhetho kulesikhathi njengakathesi, kungani lingani lilokhu lisemuva njengaloko okukhulunywa abanye?
Ngibone ngani laba abakhuluma ngalolu hlobo abantu abangazisiyo ukuthi iZimbabwe iminjani njalo ukuthi iy'nhlelo zikapresident Chamisa ziminjani. Okusegcekeni ukuthi uZulu weZimbabwe sikhuluma kanje akala ngisho iphetroli, izinto ezitolo ziyakhwela, ezibhedlela kula mithi odokotela basesitaladeni kabasebenzi ziningi izinto kwelezimbabho ezihluphayo kakhulu ezingafanelanga zimelelela kusasa ezimelela ukuthi zilungiswe ngenxa yokuthi uzulu wezimbabho angathola obubelo. Upresident Nelson Chamisa nxa ekhuluma iindaba azikhulumayo kathesi ukhangelela izonhlupho ezitholakala elizweni lezimbabwe akadingi ukukhuluma ngenhlupho zokuthi kanti ukhetho belo uhamba njani. Nxa ekhuluma ngokhetho uthi hayi iqiniso kaliphumele egcekeni kodwa engisakuthanda ukuthi ngilungisise ezomkhonomi welizwe ngilungisise zokubusa kwelizwe ukwenzela ukuthi singalilokhu sisiba lelizwe elisemva kakhulu. Angazi ukuthi ngubani oyabe efisa ukuthi njalo ekhangelela ukuthi upresident Nelson Chamisa angakhangela eceleni nxa uzulu wezimbabwe eqhubekela phambili ehlupheka ngendlela ahlupheka ngayo kwesi sikhathi. Upresident Chamisa ngeke aze akhangela eceleni uzane lokho esithi esebenza nzima ukuthi lezi zinto ezifana ezenza ukuthi kube lokuthi bekoku nje zilungisise.
Hayi, kwezwakala, sibongele kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithi mina abalaleli ngababambelele khonapho bazi ukuthi upresident Nelson Chamisa ulwisa nje ekhangele icele labo isikhathi sonke.
Hayi, siyabonga. Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseBhilitane. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamandla kagetsi umnumzana Joram Gumbo uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi ngokuthengisa amafutha ezimota emkambo wensitha yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha la. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli khefu elekhisimusi ngenxa yokuswelakala kwepetulo kanye le-diesel. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze imbadalo ngokuphindwe kane ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese besiyayithenga kwemkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomphathi ntambo uGumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year kina sasa sisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day, about 900,000 liters as a petrol. Okwakade singikhuluma lawe sokwajamba kwayaphezulu, i-diesel sisebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakathesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakathesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje nxa sokubuya kupetrol thina sifuna ukuthi basinike kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakale ukuthi kuza kuba kuleyinye i-facility ezayo kuba incedisa. But into ehlupha ukuthi kona ifuel yethu lapha e-region esadikla yithi esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa ifuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini ukhangele ukuthi e-service station kunama-jerrycan amangaki uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business, abemichova abasachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa, abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda kona uti namhla ingapi petrol ikwi service station wethenga ipetrol yeno midizi wethengisa ku black market wesenza imali
abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayinela ngabe akula umuntu owathengisa komkambo wensithi
ku April lo May sebenzisa 1.9 million liters a diesel okwakhathesi ngikhuluma lawo sebenzisa 4.1 million liters kuhamba njalo koko imesi mhlobane ezinjalo ngoba ungathi wena kubenise kulezi moto eziningi ukuthi industry sivukile ijump yangukona iphonga ukujengisa ukuthi kule black market we are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change the petrol yet. Yiko abanye okwakathesi ungayakho kwamanye amagarage uzayithola ipetrol ikhona ngoba sebethengisa lama US dollars okungavunyelwanga uhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama US dollars ipetrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa iprice efana na leyaphandle. Into ekhona ukuthi kona thina sesithethi bond yethu ukuthi akayila i-rate efana nale US dollars. Yiko ukuhlupha kwakathesi. It's just because of the rating. Yento ehlupha kwakathesi eZimbabwe. But ukuthi petrol ikhona lethi zilikhona yiko kulama line. One or two garages ungathola kungela line kungela fuel but the third one there will be fuel and that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egarage le ukhambe wile kwili garage nesu uzabathola lokho ekona lokho belandisela ukuthi petrol ingapi diesel ingapi bethenga befake emadramini. Mina nguminister mina umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi nibe lesihlalo kona ngizabale 1000 liters ngoba ngo-January petrol izakhwela kona ngizadengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto? Ukuzaba lobubelo.
Ukubona kwami mina njengominister we-Energy and Power Development. Engizacela ukuthi uhulumende akuyenze. Yikuthi kona siyadjust i-price yethu. Singaphonga ukuadjust i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalama company abo ukuthi bazithengele bona i-petrol yabo le-diesel phandle. Uzabona uzalunga.
Alo ke ngumnumzana Joram Gumbo umphathi ntambo kahulumende obona ngezamandla e-energy ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 eseHarare. Izolo ke bekulilanga lekhisimusi abaningi abathi balidle nzima bedanile ngenxa yokoma kwezomnotho. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Manda ubhodabhode ngendawana zakobulawayo exoxa lezakhamizi ngaleli langa lekhisimusi abanye bebingelela izihlobo labangane wasethulela udaba olulandelayo.
Nyamba kubhodabhoda kancane ehlanganekele ozulu kontuthu zethu nqa lapho ke abantu abahleleke emakhaya behlele njengemuli xoxile abanye babo bebingelela ihlobo labangane kungekho isimuzi kunjenje.
Salubonani, salubonani, ninjani? Mina ngingulisa, just wishing abazali bami, umamami, my family, a Merry Christmas. Sijabuleni sonke, selithanda, thank you.
Happy Christmas, proud inyoni, nse plawayo, ukholisa phambili, asikholiseni. Sengena lo mnyaka omutsha, sikholisa njalo, sambeli sonke.
Ngumama Khumalo, ngithi ngilibingelele, ngekhisimusi, ngisithi bantu bevungu, elwaGweru, sunrise. Esikombingo linjani khona ngapho, ngabona libale khisimusi enhle, ngilifisela futhi khisimusi enhle. Ngizalibona umnyaka uqala.
Merry Christmas usebulawayo lapha ngugift Karidzi ngibingelela unkosikazi wami ngisithi uRebecca Moyo lo gift lo Omega Karidzi lo Samantha ngisithi umamami okhona edle kuhle ekhisimusi lonke yangibingelela.
Ngathanda ukubingelela ugogo wami Madlamini eMagwegwe ngisithi Merry Christmas lo gogo uMangwenya khona ngale futhi eMagwegwe Merry Christmas. Ngithi Merry Christmas kusithandwa senhliziyo yami uAmukela khona leBotswana.
Ya medime kulegani nyati ndi umjija monse nemdizi ndi zokwa kwa tobwe ndi umjija monse bashali bangu minari ba mavere bonse mbaba ndi kubajija umunyaka mpya ti unjira munyaka mpya mbawa tukolishelo go amen.
Merry Christmas kumama ngosephumla South lo baba. Yithi Merry Christmas kusithanda senhluzo yami ugive semagwekwe.
Sandubingelela umama mdala wami emzilikazi nomama mdala wami empophoma. Nomalume osegoli yithi Merry Christmas enhle.
Sengithanda ukuthi Merry Christmas wonke umuntu oyimaziyo from uCarl uChrissy lonke ngiyalithanda. I hope you enjoy the rest of your day and night. Sazobalit.
Yeah, my chance mina ngumthoko. Mpoka smile. Ngithanda ukuthi Merry Christmas emergency nami wonke. Wonke angeke ndiqambe amabizo lenzazi.
Hello all there. Mina ngingu Elaine Sadike. I just want to say Merry Christmas to my family which is in Harare labanye bonke abangaziyo. Enjoy your day.
Ngumfoka Ncube umayibonga Alex. I just want to say happy Christmas, Merry Christmas, and a festive season to everyone. And ngiyathanda lonke, let's all enjoy safely.
Lanxa kulobunzima ke ebantwini kuyindlala kunje nje abantu ke batshengisela ubana ke bathandana lokho beyazi ke ikhisimusi ukuthi bana ingemule. Ngimele isitudio 7 ontuthu zathunqa igawuna ngiyezwa Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda liyazi ke ukubana lingasithumela imbono yenu libingelele izihlobo lokunye okunjalo kunombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inamba elingasithumela kona +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Libya zithi isigodlo somphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe sihlaselwe ngamalwa ecatsha. Omunye wabo oziquphule ngebhomba kade alithiye emzimbeni wakhe kwabhubha abantu abathathu. Amapholisa omvukela kwele Sudan akhalise izikhali zawo zikhangele emoyeni bahaza lamagulunede alentuthu ehitshayo bexutsha inkulungwane zabantu ezifolileyo zisiya esigodlweni sikamongameli Omar al-Bashir abathi kasuke embusweni. Okumanje ke kesizwe ihlandla lesibili lendaba zethu lapho isihlaziya izikhalazo zabahlabeleli abadabuka esigabeni semandebeleni abathi abaphiwa thuba emsakazweni lasemaklabhwini okwenza ukuba bengaphumeleli. Lamhlanje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loMadlela Sikhobokhobo uSamamo. Uqale wambuza ngokuthi yena ulezikhalazo na ngokungaphathwa kuhle engaphiwa ithuba eleneleyo emoyeni lemisakazweni lapha sizweni ngingxoxo.
Umbuzo lo mhlawumbe eminyakeni edlulileyo bengakwazi ukuphendula kuhle, kodwa ngoba sesikhula khulile ngibona ngathi ama-DJs afuna ajwayele ukudlala kakhulu abantu asebengathi bakhula khulile emculweni. Icabanga i-challenge ikithi ama-artist ukuthi into yakho uyilwela kangakanani.
Kodwa kumele umuntu alwe njani lapho?
Ngokuzama ukungena yonke iminyango, ngoba mina one ngokuzama ukungena yonke iminyango, two nge-product ukuthi product oyenza does it iya aphila na ebantwini. Thames siyayenza izinto zibuye zingakhulumi nabantu and then fike sesikhala thina sithi khona hayi izinto zethu azichaywa, izinto zethu azithini.
Thank you.
Kodwa sesikhangela eminye ke imisakazo elizwe lonke egoqela uZBC kuyafanana
yikomthe mina ngingazi abanye kodwa mina ngoba maigama selingathi likhulile vele somehow they are forced ukuthi bayidlale umculo wabo. So owami umculo uyadlala on national FM, uyadlala on Radio Zimbabwe, uyadlala even ku-Star FM. Sengike ngahamba ngayenza nama-interviews asentwayo ngisenza ku-Star FM khona le Harare. Lapho engingakazi idlale khona maybe i-ZFM ngoba mhlawumbe i-target market yabo nomu-music wami ungabe unga-aphile ku-target market yabo. But mina personally hayi angifuni kuhamba manga, bayayidlala iculo yabo.
Ngezinye indlela kulanxa-ke lolimi
yini? Hayi ngingakuhamba manga. Maybe eminyakeni edlule nami ngisasegoli ngangicabanga kanjalo, but ngabuya la ngaphutha nami ngendlela engiphuthe ngazo, bayayidlala imiculo. Okunye yikho ngisithi sami kubuye sisi kuphosele kuma-artist ukuthi bona how bad with you do you want it. Sometimes the fear is your color sithi ngama-radio stations, kasi-ke nathi sinama-artist asikaphushi ngendlela kumbe thina mathisi umculo wethu awukhulumi nabantu. Yazi into ma yinhle siswami iya noma kuthiwa uyayi-ignora kanjani uyoze uyithathe umdlalo.
Isikhathi sekhisimusi uzabe utshaya ngabe
ngithi uyiqala labo mama emanama ngiyenza imadlela day and then sekhezi St Joseph komdala umqabo kunyongoa
khona. Uyabudlala ziphi zonke ezakho abazaziyo loko kulingisa lokunye?
Hayi, sibanikeza the whole package, silingise here and there, sibe sidlala ingoma ngoba ngisarelease ingoma yokuqala. I-album yakuqala yayinongamnanku samamo, manje sirelease i-album umajazana. So hayi, ubusuku bonke abantu bezikholisele.
Yamukelwa njani emphakathini?
Umajazana hayi no, ihamba kakhulu, bayayithanda abantu. Sisebenza ukuthi siyenze ama-videos asinyelele abantu.
Ingoma ezingani abantu bazijabulela kakhulu eziphakathi waleli dlalade izi?
Leyo ethi umajazana. Majazana, 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 majazana. Ngiyethi isandle lo akanaqiniso ekhuluma ngendoda yayisijeni ngomsouth African iqamba manga sahlanga neboda yakwayisa njengoba thina we are storytellers. So imiculo wethu isase continuation kuqhubeka sitshela abantu izistori izisilingi ngomculo.
Omunye ohlabela ngaye njengaye usibandele abantu basebemjayele lapho olingisa khona?
Bayamazi ke uyicharacter ngapha kumafilimu. Kodwa ikucharacter yomafilimu uyabe ezisitshe ezizi i-South Africa abe sephuma athi uyekhaya epiterisisi lazalwa khona. Ngibe sengisiyahlangana naye ebhoda nami ngisithi ngiyakithi kosiqhobo khona. Hawu.
Ucha lobani kuleli idlalati?
Idlalati lokuqala uzokhumbula ukuthi ngangisegoli. So sasingene estudio neyindoda ekuthiwa uMthabi Simoyo, nguye wayeyidlalela amakatari wonke. Kodwa manje kubuye eZimbabwe ngibuye ngaba nebhendi nabafana bami lapha yibo abangidlalela amakatari.
Ungathi abantu balithakazelela kakhulu okwedlula okulo ngamnanku samamo?
Heyi, angeke ngitsho ngibona ngathi sese early ngoba ngilirelease ngoSeptemba. Heyi, inkinga ngamnanku samamo naye wayeyi-problem kakhulu. So asazi ukuthi Jehova usibekeleni phambili. Sesiye siyathemba nje ukuthi nalo liyohamba likhaya njengongamnanku samamo kumbe limzila asikwazi.
Munye wenya,
yami ya kumgani wa mpinya roti. Pia wahamba wa mpinya, wa ya kula, watu kaba na mkabogo. Wabu yese mkwa. Yese kiti kwa chesi. Kulu mpinya roti.
Majazana, 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 ya ingoma, emnandi ingoma, kama dlela sikhobokhobo, samamo, ulalelani kanjalo kusasa, kuhlandla elinye lapho esihlaziya khona indaba zabahlabeleli abavela koBulawayo lendawo zesigaba seMandebeleni abathi bona kabaphiwa thuba yiko bengaphumeleli kodwa lizwile komunye lapho ukuthi besithini kusasa ke sizaba silo munye njalo esihlaziya loludaba hayi ama sesibiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa 6:30 ekuseni kumbe singadibana ntambama lamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo.